So we see card descend about VOA in the belly.
Lingali vuka njani izulu kandaba olomukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 kwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinborn esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuthi zizatholakala ziphila.
Ilande abantu abami ababili abangabafana abaphakathi emgodini. Ngidabukile kakhulu ngabantu abachimuza ubuhlungu ukufika endaweni leyi.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena ophakathi kokwethekelela kwele Indonesia, uzakhulumisana neziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele eZimbabwe izikhali zempi.
Uhulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacabangi ngempi.
Bazonde baganunwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwe ngabasekeli beDynamos eBarberfield.
Umbuzo omkhulu ozaba khona ukubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Bamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinborn esigabeni seMathepeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuzithola ziphila. Abayisikhombisa laba bawele emgodini odlula amamitha angamakhulu amabili lamachumi amane 240 meters ngemva kokuqamuka kwentambo yomtshina abawusebenzisa lapho bephuma kumbe bengena emgodini. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu u-Albert Ncube eseGwanda.
Intambo yomtshina othwala abayabe bephansi emgodini ibikwa iqamuke abayisikhombisa laba sebephuma phandle komgodi sebeqede umsebenzi okudala ukuthi bawele emgodini olamanzi. Abahlengi bevumba chike mine bebephatheke ekukhipheni amanzi ngesikhathi umsakazi we-Studio 7 ufika eBucks Mine. Umnumzana Philip Chiwaza umqondisi eBucks Mine uthi abayihlele ingozi babalisa umanager umgodi.
Abantu that were involved in the accident were 7. So far I have about 11 guys from Vumba Chikwe and some of my guys that are working underground.
Unkosikazi Dapiwa Mkombo Nyathi odabuke wange kodwa ehlala eGwanda labantu abakhe ababili abehlelwe ingozi le uthi udabukile emoyeni.
Mina ngifike izolo lapha, lokhu ngifikile kwayizolo, uyakhulunywa ukuthi hayi kuseduzane bayakhitshwa asikwazi ukuthi uhamba njani. Singabantu esilinde into esingayazi ukuthi uhamba njani.
Omunye walaba abadideke engqondweni kulandela lo monakalo umnumzana Vusani Mpangeni westezi eGwanda North othuba umncane wakhe ngomunye wabehlelwe ingozi.
So sesifika bathembisa ukuthi maybe after 2 or 3 hours kuzabe sebe yenelisile ukuthi baphume, kodwa lakhathesi lokhu bengakaphumi. So ekade sikuloyisa thina njengemuli ikuthi nxa kuvuma uhulumende ngaleyinye indlela angasincedisa ngayo ukuthi izihlobo zethu lezi eziphansi lezi ziphume ngokuphangisa, then lathi siphumule mbijane emoyeni ngoba lokhu esiza ubuhlungu.
Umnumzana Eliakim Dube ngumunye wabagijimi wafika esizwa ngalo monakalo laye uthi ngabe uhulumende wengenela lezi zimbamgodi zikhitshwa ngokuphangisa.
Thina lathi nje abadala zisikhangelela ukuthi kungaba loncedo mhlawumbe uhulumende ngenxa yale ndlela angazenza aphathiswe, ngoba akusiphathi khonokho okwenzakaleyo kuphinde ukuthi uthi nxa siwonakele aphinde ahlale isikhathi eside ephakathi kwamanzi uyawonakala. Kungayenza futhi ukuthi lanxa kwesinye isikhathi sewuyadentifaya abantu sibe phandle kungabe kusabonakala kuhle ukuthi lo ngubani ngoba abantu bayisuke wonakele.
Iningi labantu kakhulu abasakhulayo eziqintini ezivalisa iGwanda insiza lasematobo liphila ngokuyemba igolide ngenxa yokutholakala kwemsebenzi. Lokho sekudala ukuthi abanye behlele izingozi lapho besemsebenzini ngoba bengena lasemgodini emdala kodwa abanye abanini bemgodi le ngabangalandeli umthetho nokulondoloza izisebenzi lapho zisemsebenzini okudala ukuthi zivelele izingozi ezinjengalezi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseBaxmane Colimbon ngu-Albert Ngube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokwethekelela ele Indonesia ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele ele Zimbabwe izikhali zempi. Lokhu kwaziswe liphephandaba likahulumende wele Indonesia izolo elithiwa Antara. Leli phephandaba liveze ukuthi inkulumo lezi zizaphatha njalo indlela zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezenotho lakwezempilakahle. UChiwenga oyingumholi webutho ufike esigodlweni iJakarta ngesonto elanda umhlangano wensuku ezimbili ophathelane lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kodwa ubikwa ezaqeda iviki kulelo lizwe. Izijeziso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngelemelika lomanyano we-European Union azivumeli ukuthi amazwe athengisele iZimbabwe izikhali. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yikho okukhangeleleyo ikakhulu ngokulumeni wethu. Ukulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacabangi ngempucuko. Awusoze uthole enkulumweni zabo kumbeni bahambe ngaphandle bedinga ukuthi kuyini abangakwenza okungasithuthukisa ilizwe. Yikubona nalo baba ophetheyo ehlangane nabantwana abancane ubebatshela ngokuthi kabafunde khona bezabakwazi ukuthi bebe ngama-scientist belungise izikhathi. So sililizwe elihlezi licabanga ngokubulala abanye abantu. Yikho lezi ganye zonke zigcine lilizwe lelo sinabantu abangaqondanga. So kakwethusi khonokho akwenzayo yena uGovea.
Kodwa omunye Fuzwayo engathi akulalutho olubi ukuthi iZimbabwe ithenge izikhali ngoba wonke amazwe ayazidinga nje izikhali zokuthi azifikele.
Kodwa elethi lize ungakhangela kusukela ngo-1980 kuze kufike usuku lwanamhlanje. Akukho ngisho lento eyodwa etshengisa ukuthi singahlaselwa ngesinye isizwe. Kodwa izikhali zidingelwa ukuhlasela abantu izizalwane zakuleli lizwe. Kumnyaka ozayo ungakhohlwa silokhethu. Uma ulalele into yona leyo namhlanje umoda ukhangele sinamasa uyatsho ukuthi ilizwe leli lingathathwa i-opposition kuzaba leli. So ngabantu kubo daily bahlala becabanga ukuthi umbuso akuzange ubaphunyuke ngoba bezasebenzisa ibutho. Yikho behlala becabanga ukudinga izikhathi.
Amazwi kaChinamasa okhuluma ngawo sesike sawezwa evelela ngakuhlangothi lweZANU-PF kanye labanye abakubutho. Kodwa ubona kungenzeka lokho ingavuka impi ngoba kunqobe abamabandla aphikisayo yini kumbe bayethusela nje?
Okuliqiniso ukuthi bayethusela. Okuliqiniso ukuthi bayethusela ngoba bayesaba ukulahlekelwa ngombuso. Yikho behlala bekhuthaza abantu ukuthi bazabadubula. Kodwa khonokho nanko phela baleza izandla zabo zigcwele igazi. Ngakhumbula baqede abantu ngombhuqazo. Akufuzanga kube uhlupho ukuthi umhlaba ubuyele abantu bekhuluma into exhwalileyo ngoba ine-constitutional democracy. Le monitoring of ukuthi ngabe isadaki yayenza le-AU, le-UN. Abantu beZimbabwe balelungelo lokukhetha ingabe ngobani. Kodwa ukuthi labo izichwiwi lezi khulume kanje umhlaba uthule kuthi ukuthi abantu beZimbabwe bahlezi bengabantu abahlukuluzwayo daily benganikwa thuba lokuthi bekhethe umuntu ababona ngani okufanele ebakhokhele. Umhlaba bekufuza ukuthi inkulumo yona leyo ise ibe ngeyi abayikhondemayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela amalungelo oluntu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mthwangwa ngalolu daba. zondeva kanunu abu abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwa ngabasekeli beDynamos eBarberfield. Abalandeli balumdlalo bathi iqembu leDynamos yilo kade limele limiswe ukudlala umdlalo wesikhatshana hatshi amaqembu wonke esibanga sePSL ilizwe jikelele. Sixoxe lomlandeli weqembu leHighlanders uAbel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho Chris akubuzwa ngokuthi amaphoyisa awenzangile ukuzeni imfanelo vele abayenzanga imfanelo. Uyakhumbula kule ayiviki besisezwishabane ngalo amapolisa instead of protecting us umthetho wefifa uthi ama supporters awe away team yawafanele protect but bathima up nama supporters eplatinum FC basichaya abanye babasesibhedlela abanye bashota izolo because ngabantu beDynamos ngabantu babo ngobhuti babo basuye Harare bebebhekile nje beyeka ama players ama supporters eDynamos evandalize edilize igate lebhola. So kuyasimangaza ngoba ingabe yithi ama supporters eHighlanders ngabe kukhulunywa ngumuntu wonke egwayale eHarare but because wenziwa ama supporters eDynamos kuthulile nje kuthulile amapolisa bemile bebabhekile bevandalize igate la. So abenzanga ngomfanelo amapolisa ezimbabhale tribalism basizonda vele akubuzwa lokho Chris.
Lo ke ngumlandeli weqembu leHighlanders uAbel Khumalo. Siphinde sasixoxa locubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani isehlakalo sokumiswa kwemidlalo yenguqu lokhu.
Sinqumo lesi yesePSL ngithemba basenze bezama ukubana bekhangelisise ukubana inkinga ingabe ingaphi eyenza ukubana kube lobudlangudlangu emdlalweni wenguqu. Siyazi ukubana phambilini baningi abantu ade bekhala ngokubana onompembe bayaphazamisa njalo yikho okwenza ukubana abasekeli becine sebesenza lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni. Mhlawumbe yikho okwenze ukubana bethi kumiwe ukuze behle behlolisise hatshi ubudlwangudlwangu kuphela kodwa langendlela onompembe akade betshaya ngayo bephatha ngawo umdlalo wenguqu. Kodwa ke sizananzelela ukubana kuzatshaya kakhulu amanye amaqembu akade engekho lapha enkundleni yeBarberfield Stadium kusenzakala lokho. Njalo sizananzelela ukubana lo nyaka nje amaqembu nalawo mabili iHighlanders leDynamos phambilini iDynamos ibuyile izodlala leBulawayo Chiefs kobulawayo eBarberfield. Sabona njalo abasekeli babo bekwenza bona lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni kwazokuthi lalo iqembu leHighlanders lithe lisemandaba ezishabane. Sibonile abasekeli babo njalo bengena enkundleni ngemva kokubana iFC Platinum isinikwe umbekwa. Kodwa ke laphana kwaba kubi ngoba sabona amapolisa esejika lentuthu leyi tear gas.
Manje ngokubona kwakho inyathelo lona leli lizaphathisa ngani? Kuza kuba ngcono yini ngalapho sokuthiwa umdlalo uqhubekele phambili?
Kunzima ke ngoba kuyinto engathi ibihlasela kakhulu amaqembu lawo mabili iHighlanders leDynamos. Kodwa ke sokuza kuthi kuchaye lamanye amaqembu akhona kuPSL. Ekuchayeni amaqembu lawa siyananzelela ukubana amanye amaqembu lawa asekelwa ngamakhampani amakhulu. Amakhampani amakhulu asikwazi ukuthi azacabangani ngemva kokubana iPSL sibuye lesinqumo lesi. iPSL yona ingabe ikhangele ukubana laba basekela iLeague ama-sponsors izame ukubavikela ekutheni igama labo lingaphambaniseki. Kodwa kuza kuthi ngokuya phambili ngokubona kwami kungaba lengozi yokubana ugcine sokuphazamisa ngitsho lalawa amakhampani amakhulu asekela amanye amaqembu kuyona le iLeague yePSL. Ngoba umbuzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini ngayo leyi iLeague yePSL. Okumele nje bekunanzelele kuhle ngoba bathi bazakhulumisana labantu bakhulumisane labantu abakulo mdlalo wenguqu. Kodwa okukhulu kakhulu yilokho abakuthi ngesilungu professionalism. Ngibona nje iLeague yethu ayikabi very professional.
Umuzi wethu Hadebe ngocubungula ezemidlalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ukumanje ngikhangela ukuthumaza vela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimilive.com lilodaba lokuthi uhulumende usefake umthetho ozakwenza ukudla kungazabhadalelwa umthelo wokungena elizweni iduty nxa kuthengwe phandle kwelizwe. Lokhu kudla kubalisa irayisi, amafutha okupheka, impuphu, isepha yokugeza leyokuwatsha lokunye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe, uRobert Jr. usesibhedlela kwele Singapore lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wamaphaphu. UJr. ubikwa ebulawa ngumkhuhlane othiwa pneumothorax obangelwa yikubhema kakhulu, ukutshaywa isifuba, ukuthatha izidakamizwa lokunye okunenginengi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyakhulumisa bonke abalaleli be-Studio 7 abasisakazela indaba ezimnandi. Ngikhulumisela bonke abayilalelayo futhi. Ngake ngilethe kahle kahle umbono lo. Umbono enzama ukuyiletha lapha nangu zonke bonke abalaleli abo bonke abasakazi esincedisi. Mbone ngani kakhulu izitemo zethu ezithi mina ngilindebele, mina ngilishona, mina ngikwini, ziyasilimaza zisibisela emuva. Kuyasilimaza. Ngumfundisi esontweni. IBhayibheli iqukula abakholwayo lalenhliziyo yodwa lomoya wodwa ongala muntu oswelayo babebuthelela kube ndawonye. Lathi imbono yethu le yonke singayibuthelwe ndawonye, sila kunqobisitha, sila kusinqobisitha. Kodwa ezilongo nxa sehlukene, abanye singokabani, abanye bethu ngokabani, abantu ngokabani, isitha lokusinaba sisiya phambili iminyaka uyihamba, abantu bethu bazafela kudeni bese sihluke ubuya ekhaya. Ake zamini ukususana isitha, singasusa isitha abantwana bephenduke ubuya ekhaya bezogcina abazali. Kambonge khona lapho ngifuna kuba mude ngenkulumo, ingindebelo okhulumayo.
Salibonani bantu bakwa Studio 7, njani okhulumayo umpolisi Mathanda apha eVictoria. Mina nginodaba iwane emfunweni yentithisile kona lo aphephana ukuthi abantu mabayekele indaba yobandlululo. Umqondisi wenza i-tribalism, sibambane namashona. Uyakwazi ukuthi indaba enzima kanjani yona le, ngoba into le yehlula okhokho bethu. What more thina soyikhona kanjani, ngoba kwabona lawa mashona abakwazi ukuthi bona babe babambane lathi. Kumanje bona into abayaziyo ukuhuquluza ukufela into zemathebheleleni besiya kibo. Manje athi asesikolweni ukukhulumisa isihlona, e-police station ukukhulumisa isihlona, ezibhedlela ukukhulumisa isihlona. So wena ke ma ungasazi isihlona leso, ma usiyadinga usisizwe endaweni ezinjalo, awukwazi ukusizakala. Le mashopu uthola ukheshi yabakhona ngamashona, kodwa kuwusuzuza umuntu esithi hey Mandebela sibambane la mashona. It's useless le nto le ayikhulumayo lona. Hhayi vele ayihlangane le nto le. Mina vele nizaqhubeka nokuthi phambili womkhondisi ihle into ayenzayo lojabu. Uyakwazi ukulwela amalungelo amaDebele, uyakwazi ukumela isizwe sakibo. Hhayi lo msangano lo othiwa ukuthi sehlangana nabantu besishoneni, bona bayasithanda yini okokuqala na. Ngiyabona
ubukhokheli bukhona komthwakazi. Ubukhokheli sila madoda anezivini, sila madoda aqinileyo, sila madoda azimiseleyo komthwakazi. Siyabubona silobukhokheli be-MRP, silobukhokheli be-MLF, silobukhokheli laphana bezaphu. Yibukhokheli bonke obubukekayo, silobukhokheli bobukhosi, silobukhokheli besilo. Kodwa konke lokhu sikunanzelele kuvuka ubukhokheli khokheli obuningi ngemva kokuthi silo sivizele abantu e-showground. Sikhuluma ngento yinye, sikhuluma ngezwi lokukhulula umthwakazi, ukubana umthwakazi mawuzimele wodwa. Sivuselela into ebizeli khona, asehlukanisi bantu bakithi, likuzwisiseni lingizweni kahle. Akwehlukaniswa kodwa kuvuselelwa into ebizi eyayivele ikhona. Sivuselela ubukhosi bethu, sivuselela ubuzwe bethu. Kodwa ke kukhona abanye abayithatha ngenye indlela. Asikusoli lokuyana yimbono yabantu, kodwa ke engikuthoyo yikuthi ofisayo nofunayo ukuvusa umthwakazi angeke ubuvuse, uvuse isizwe ngaphansi kobuholi bobucindezelo. Lingizwe kahle khonapho. Siyacela libonisane, sicela ukubumbana lokuzwanana lokubona ngaselinye sikomthwakazi. Phakamiseni ubu ubukhokheli bethu sivuse nini umthwakazi sizimele ukudelelana okukhulu kangaka libona sidelelwa kangaka yilaba abantu yingoba basinanzelela ukuthi thina sodwa kasizwani kasila kubumbane uma singayilungisisa yona leyo ndaba ngakho ke siyakhuluma sisatho futhi lamandla ukuthi vuka mthwakazi vuka omunye ucabanga ukusithisa yena le muli yakhe kodwa thina sidinga ukukhulula umthwakazi sidinga ikusasa imthwakazi enhle ebukekayo
salubonani salubonani kustudio 7 okhulumayo Joshua Moyo endaweni yasenkayi kosikhokho ngajabula le audio ma ingafuni siyacela ukuthi abantu bezanup f izithembiso zabo kube ziyaphumelela ngize ngikhumbule befika kithi besithembisa ukuthi bazosigebhela idamu endaweni yaselugamba lamanje akukagejwa kodwa kwaphekhwa baqeda bahamba sabavotela bahamba babe siyahola imali yarare lamanje akulalutho at least kuba ngcono umuntu uma engakuthembisa ukugebhela idamu ma yehlulekela ukuphandela umthombo kuba ngcono manje bona kulalutho abalwenzayo siyacela ukuthi abangathembisi abantu into abangeke bayenze ma bengaselalutho abazehlele njengokuthula bahamba ngajabula le audio ma ingafunda
sanibonani basazika kastudio 7 labalaleli mina ngiyaphila nangujoshua Ncube ngokuhlangana seSouth Africa kwamanje mina ngiyadala ngegovernment yezanupiefu kamnangagwa sithe sisithi sifaka ilitshe lezikhumbuzo zabantu bakithi abafayo ngesiko lethu lazwakala selibhonjiwe wazwakala yena government kamnangagwa ekhuluma ngokuthi litshe lilafaka okungekho emthethweni angazi ukuthi kanti isiko lethu yena uyalazi yini uma sifaka ilitshe lezikhumbuzo sokukhumbula abantu bakithi abafayo esingalicela kuye namhlanje nangu sengenele ibhakani elamasiko ethu afanekiswe ebhakanini lelo elikajoshua airport esengaiyakuthena uyalikhupha walikhupha edikalikho emthethweni ngesiko lethu elifanekiswe laphana esiyasifakela iqude lakhe inyoni le eyenza ingani kuthiwa inyoni nefake iqude so sicela ukuthi nakake sixolele siyakwazi ukuthi asifuni wasitshengisela ngegugurawundi kanti selokhu esitshengisela ngokufuna ukusidilizela amasiko ethu engawazi lathi kunjenje awakho amasiko asiwakhontroli asiwazi nxa ewaqhuba sokekezama ukuyekela into eyabifanekiswe ngesiko lethu lathi sifundise abantu abethu ngesiko lethu belibhekile ukuthi kwakuminjani kuminjani kake zama ukuyekela akhiphe inkukhu yakhe leseyifakile lapho asiyifuni
sarbon sarbon studio 7 ninja siyajabula ukusizwisa inyuzi ezimnandi ezizwakalayo ezisitshela amaqiniso okunye sikucelayo lapha besicela kungabi lenhlamba kungabi lenhlamba studio 7 ningawathathi ama audio lale nhlamba inhlamba yesingayifuniki lapha sifake imbono boni singalungisa njani isizwe sakithi ilizwe lethu ye ukuthukana ukuthukana especially abantu bakamqondisi abantu bakamqondisi bayathukana lapha sidungisa ilizwe lakithi lapha endisiphike izandla yiso isithi ofanele sisikhiphe lapha yiso isithi ofanele sibonisane ngaso but yena umqondisi abantu bakhe engathuki uchamisa wawuthabe uchamisa yena kamthuku siyakucela kulokho
Atenzi la promisa avanti smali ama ku collaborators and the like what they say zanga zazi say mali yakho na zibe that is not a favor that is the right that is the very wa kumele very mali bese abantu bazi long long very because that is constitutional lo kwabo loko ukuthi bazama ku campaign la lokho la lokho haya msebenzi lo ukuthi laba abantu abane very ngathi ba rise ndumbu ngoba loko voteri zalo izalo akatesi since 42 years back ubona abantu bakhona vele kumele
ngithanda ukubingelela kubasakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli ngilibonge ngomsebenzi omuhle basakazi be-Studio 7 elisenza lona imihla namalanga ngoba ziyajabulisa ziyathokozisa iindaba zenu ngalokho-ke sinokukhathazeka ngelizwe lasezimbabwe elilokhe nje ligugudeka kancane kancane ngohulumende kamnangagwa kanti nje ngabe uyaxola phela uhulumende kamnangagwa masehlulekile avele aphuma esihlalweni ngoba namanje sizwakukhwezwa indle yebo nje emabhenki kuyo yonke indawo kusakweletiswa asakwazi ukuthi kahle kahle kona kwenzakalani mhlawumbe ikwehluleka vela hlehle nje kungena abakwazi eish ngoba phela namanje mawuthi singaphandle kwelizwe sibalekele lolo duko siyathi ngokuthi uzama ukuthi uthumele imali wakutshele lokhu lalokhiyana ukubana sobe indleko sokumele zikhwele awuba kanjani ba sophephela phi thina
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 okweze Melika. Amabutho akwele Ukraine abecatshe phansi kwenkampani yensimbi e-Azovstal aze akhutshwa kodwa aya ezandleni zamabutho akwele Russia. Amabutho la angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha 260 abecatshe kwinkampani le okwenyanga phose ezintathu elwisana lamabutho akwele Russia aphosele amabhomba kodwa ehluleka ukubafinyelela emlindini owakhiwe ngensimbi. Umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ubikwa evumelane nele Russia ukuthi bawakhulule amabutho akwele Ukraine ukuze amabutho akwele Russia asezandleni zakwele Ukraine lawo akhululwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi impi ye-Ukraine le-Russia uyibona njani.
Impi eye-Ukraine ubuhlungu kangakanani, ngoba mina okubuhlungu kimi ukuthi uPutin watesethusele ukuthi uzathakha iUkraine. Bama amazwe amaningi ingani ukuthiwa mhla uPutin attack Ukraine, there's something big that they are going to do. So impi ye-Ukraine okubuhlungu ngayo ukuthi bayadiliza, bayacacada njengoba ubona ama-buildings evuke edilekile. Nxa ingaqhubeka izibe njenge-Afghanistan, because uPutin kalwi labantu amasoja, ulwa nama-civilians and uchaya ama-civilians. Nxa umuntu ezadiliza izikolo, adiliza izibhedlela, abantu aba-innocent, edilize i-apartment ekwazi ukuthi nansane apartment building lapha kuhlala abantu. Mna ngibona ngani kulobuhlanya obunye obukhona okumele ukuthi amazwe ngayo kuthiwa bayathatha inyathelo.
Manje ungasitshela ukuthi lokhu kukukhumbuzana.
Kungikhumbuza ukuthi indlela amazwe abaphatha ngayo abantu ababhonjwayo has not changed. Ngesikhathi sempi uSmith bomba eZambia laseMozambique, babekhankasa bakhale bakhondeme bathreaten uSmith but bengenzanga lutho. This is the same old story that I see. Ukraine kufa abantwana lezalukazi, innocent people, bayakhankasa bayakhuluma kuphela, bayabaphizikali, the same old story wokusenzakala ngesikhathi sempi. Omunye wayefuna wayesiphusmith izikhali, abanye besiphi izibhuru, abanye besiphi izandla, but innocent people dying, that's the painful part ngempi ye-Ukraine. And angiboni ukuthi izaphela amasinyane. Ingaphela amasinyane uPutin uzabe efunile ukuthi aphumule hamba ekhokha umoya. Kodwa ngenxa usebonile ukuthi amazwe laba bamthreatenayo ukuthi akutshaye iUkraine uzabona. They have not done anything. They didn't do anything kuqala. Uyaphinda futhi namhla because akula muntu omchallengeayo kumbe laye kwelilanga athi evuka athole okunye kwi-building kwake kufotoyela. Angazi, it's just sad. Angazi ukuthi kuzaphela nini, but ambona ukuthi ingaba njengeye ye-Afghanistan. I-Afghanistan phela yayigorilla warfare yana, kwakulamali wecatsha. Lapha akula muntu olwecatshela omunye, bayabombana nje bekhangelene. Impi engelabulwa okungelamali wecatsha khona njengabo-Afghanistan kayithatha isikhathi eside. Bayabhomba nje njengakhona ukhona babekwenza kubo Syria kuphele, but ungakhangela impi ezinjengezabo Yemen labo Afghanistan, kulamali wecatsha ahambe siya trainer ayiphenduka beyazokulwa abuyele, omunye umntwana akhule khona phakathi abuyele ayebalisotsha. Le yimbona ngani izaphela amasinyane uPutin nxa esesuthiseyile emoyeni wakho ukuthi usebhidlize kwanele.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini we-Bucks e-Colinborn esigabeni seMatipeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakwele Indonesia ngokuthengiselwa izikhali zempi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.